umqondisi wezinstat unkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe koBulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemaNdebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advance or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeja i-economy yeZimbabwe, yikumeja abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sidina kula skoro ngoba siyakwazi basitshelile vele ukuthi omama bangakhi balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth leyo. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashota, izibhedlela zizashota. So yikho nite mina this is a very important exercise eyenzwa yiZimstat, eyenzwa yi-Afrika yonke jikelele, sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzothengisa okungakanani. Kuthiwa i-marketing, i-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo we Studio 7 iKoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.